Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 11 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa kube nomuntu obhubhileyo, kuba isehlakalo esibuhlungu, ikakhulu kuzihlobo ezabe ziseduze kumuli yakhe.
Umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe kumaviki amabili edluleyo, uNkosazana Mo Blessing Ali, utholakale efile isidumbu sakhe sijikelwe emthonjeni echitungwisa.
Bebeyenza umhlangano wokukhulekela ilizwe, so basebebotshwa ngamapholisa, amapholisa kuthiwa babotshelwe kuthiwa yi-disorderly conduct. So bafikile emthethwandaba namhlanje basebephiwa ibheyili engange-5,000.
Abamasonto ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe bamiswe enkantolo namuhla. Ezinye izakhamisi zemaphandleni eMathebeleland South zithi sezisidla kanye kuphela ngelanga ngoba zikhulelwa intengo yezinto esiphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe mhlaka 24 ngenyanga edluleyo, uNkosazana Mo Blessing Ali, utholakale efile namuhla. Leli bandla lithi isidumbu sakhe sitholakale eChitungwiza sijikelwe emthonjeni oduzane lomuzi wakoChisango, okuyizihlobo zowesilisa onakanelwa ukuthi nguye owenza lesi sika, umnumzana Pius Jamba. Isikhulumeli se-TCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi basebenzela amapholisa ekukhipheni isidumbu lesi, njalo uthi kubonakele ukuthi ngempela ngesika Mo Blessing. I-TCC ithi uMo Blessing wathunjwa ngezizathu zombusazwe nguJamba olilunga lezanu PF. Kodwa amapholisa athi udaba lolu ngolwabantu abake bathandana olungelani lezombusazwe, kanti ayakulandula ukuthi uJamba ulilunga lebandla lezombusazwe. Abantwana bakaMo Blessing batshele intatheli zindaba ukuthi badabukile kakhulu ngalolu daba. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda.
Nxa kube nomuntu obhubhileyo, kuba isehlakalo esibuhlungu, ikakhulu kuzihlobo ezabe ziseduze kumuli yakhe umuntu lowo. Njalo ke into eqakathekileyo yona le amapholisa ayikhulumileyo ukuthi kumele kuqale kufunyanwe ukuthi kukhulunywa ngomuntu munye yini lalo ocadangelwayo, ukuthi singathi beyond the shadow of doubt, ukwenzela ukuthi imuli layihlaliseke, nabantu bonke eZimbabwe bahlaliseke, kade bebuze ukuthi kambe kuhambe njani.
Kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe ngezehlakalo ezinje?
Okokuqala, siyazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke umphefumu lo womuntu, kumbe ngathi impilo yomuntu, iqakathekile kakhulu. Umuntu kanjengenyamazana, kumbe umuntu kanjenge ezinye izinto ezadalwa njenguNkulunkulu, kodwa umuntu wadalwa ngomfanekiso wakho. Ngakho-ke yikho lo mlayo kaNkulunkulu ukuthi ungabulali, kuba umlayo wokuqala uNkulunkulu asinika wona. Ngakho ukufa komuntu kuyinto enzima kakhulu. Siyakhuthaza abantu njalo ukuthi impilo yomuntu iqakathekile. Impilo yomuntu iyabe yadalwa uNkulunkulu ile elenhloso ngayo. Ngakho-ke ukukhuthaza abantu ukuthi sinanzelele, njalo lokukhuthaza ukuthi amapholisa ethu aqhubekele phambili esenza umsebenzi wokuvikela abantu. lokuphenya nxa kube nesehlakalo esinjalo ukuthi kambe ngabe kuvelele ngaphi. Njalo elinye idubo oselukhona ukuthi nasilanzelela ukuthi abantu nxa bengasaqakathekisi impilo yomuntu yikho kusiba lezehlakalo eziba njengalezi. But iBhayibheli liyasikhuthaza ukuba nxa umuntu enziwe umfanekiso kaNkulunkulu ithi ukuthi lelungelo lempilo, njalo le-constitution yeZimbabwe iyakhuluma ngokuthi isibekelo sombuso ukuthi umuntu wonke umuntu lelungelo lokuphila, lokuye kumele sikuqakathekise kakhulu.
Lo ngumfundisi uSenisfanda, isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi, uthe uve ngakabi le mininingwane eneleyo ngalolu daba. Abamasonto abalichumi abagoqela abafundisi ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe eHarare bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lokuziphatha ngobudlwangudlwangu. Bakhululwe ngemali yesibambiso ibail, kubika uMavis Gama.
Abalichumi laba bayingxenye yabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababotshwe izolo ekuseni besetheswa icala lokubuthana bengacelanga imvumo emapholiseni. Kodwa lelo cala liphange laguqulwa laba ngelokungaziphathi kuhle emphakathini, i-disorderly conduct. Abangamachumi amabili lane 24 babasolwa laba bakhethe ukungayi emthethwandaba ngemva kokuphiwa ithuba lokubhadala ifayini ngamapholisa. Abalichumi abakhethe ukuya emthethwandaba besithi abalacala babalisa uTariro Mkunga, Henry Mtasa, Melusi Nyati, Mbuso Fuzwayo, Felix Nyika, Edith Kurupira, Irene Gasha, Patrick Nyaruni, Lois Dube, Loangela Henrietta Shoko. Bakhululwe ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngemva kokubahlawulisa imali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwean dollars ngamunye. Bazabuyela emthethwandaba mhla ka-24 kulinyanga. Nanti elinye lamagqwetha abamelayo ebelisemthethwandaba uMnumzana Khosa Muncube.
Bebeyenza umhlangano wokukhulekela ilizwe, so basebebotshwa ngamapholisa, amapholisa kuthiwa babotshelwe kuthiwa yi-disorderly conduct. So bafikile emthethwandaba namhlanje basebethiwa ibail engange-5,000.
Umfundisi we-Brethren in Christ Church uMnumzana Milson Ndlovu, oyisiphathamandla njalo senhlanganiso ye-Christian Alliance, uthi kuyadanisa okwehlele abanye bakhe.
Isipeyisi sokukhuleka yisipeyisi sikaNkulunkulu lomuntu. Isipeyisi okungamelanga sivalwe kumbe sivinjelwe noma ngubani noma muphi, ngoba yisipeyisi somuntu noNkulunkulu wakhe.
Abaningi bakusolile kakhulu ukubotshwa kwabantu laba. Emthandazweni wabo bebeqoqa ukusungula umkhankaso wokugqugquzela umbuso okhululekileyo elizweni, owe the Zimbabwe We Want campaign. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ngomunye osole kakhulu amapholisa.
Kudingeka senze konke sikhuleke siye emgwaqweni sitoyitoye sikhala imisebenzi, senze zonke izinto, sibhalisele ukuvota, sivote ngosuku lokuvota, bangariga siye emgwaqweni siyevikela ivoti lethu, senze konke singakwenza kumbe sikhala imisebenzi ukuze ivoti lethu livikeleke.
Abasolwa bebemelwa liqula lamagqwetha alwela amalungelo kaZulu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights ebelikhokhelwa nguMnumzana Phayidamoyo Sawurombe. Umchuchisi bekungumnumzana Moses Maphanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umteni kaMnumzana Admire Denera, owesilisa onyamalale eseHarare nyakenye, uthi ulokhe uphatheke kabi kakhulu ngoba kulokhe kungazakali ukuthi waya ngaphi lokuthi uyaphila na. UDenera uleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lasishiyagalolunye 39. Ke uMnumzana Mihlaka ifani ndaba mbi.
Wacatsha mhlaka 5 June. Ngemva kokumdingisisa sesiswele engasabonakali nxa sasimfonela communicator laye sase sithola ukubana ngakho singasamtholi ke sathina siyadinga ifoni yakhe ukuthi sifone ekufoneleni ifoni yakhe yayingadodge yayingasangeni ikhanakala ukuthi siyifone ecitshiweyo ithe icitshiwe ke sayitracker ngendlela zonke esilazo ezokuthi siyitracke sesisebenze ngendlela zokuya emthethweni ukuthi basiphe indlela zokuthi sithole ukuthi ifoni yakhe ingabe isetshenziswa mbani sathola ukubani isetshenziswa ngomunye umuntu esathola inamba zakhe sesethola inamba zakhe umuntu lo sasesidingisisa ukuthi sazi ukuthi abafonelayo ngobani through laba abantu ababe bafonele abantu bemthethweni ke badingisisa ukuthi labo bantu babeze basincedise ukuthi batsho ukuthi lo sesebenzisa inamba le ngobani ole phone le bathe sekube njalo ke sase siyamdinga ke lwamindoda sambamba siyamapholisa esembambile ke sadinga ukuthi sikhangele lapha sihlala khona ukuthi akula enye into engaba yibufakazi bokuthi ule ntozi ka-admire yini aimbi kakhulu impahla ezigqokile sasiwela-ke ukuthi kwakungaba le mpahla zika-admire khonapho simjumile sisetshe kuthe kube njalo kamapholisa amtshengisa kundoda lwane ukuthi ifoni le oyisebenzisayo uyadingakala umnikazi wayo kabonakali sase sihamba la enkambeni kamapholisa amsecourt ecourt bafika bamrimanda bathe bemrimandile ke-court kwaba yikuthi wacina ephumile ngebheyili amapholisa umthetho-ke wathi kuzaba yikubana nxa sokube lobunye i-development engaba khona bazombiza futhi so sikhuluma nje indoda lo wayedobha ifoni kukhanyakana ukubheyil kakula nto etholakeleyo emnamathisela kuleli cala ukuthi engaba lolwazi kungabe kukhona kungabe kungekho kodwa okwadingisisekayo akula nto eyaba yinto ezasinika umthombo wakhona ukuthi kungabe kuninjani
kuzulu weZimbabwe lingathanda ukuthini njengemuli njalo bangalixhuma njani mhlawumbe abangaba belolwazi
ya abangaba lolwazi sibili singajabula ukuthi bang ume mina njengomalimake mina ngingumihla kayifani ndabambi inamba zami ze-cellphone ngu-0772-214-369 ngizayiphinda njalo 0772-214-369 inamba yona lile WhatsApp futhi ukuthi oyabe engenelisanga ukuthi angixhume angandithinta-ke WhatsApp loba yiluphi uncedo esingaluthola singathaba kakhulu ukuthi abantu basincedise ngale ndlela ukuthi sithole ukuthi umfana siyamthola
umnumzana mihla kayifani ndabambi ngumalumakhe ka-admire denera yena ocatshe nyakenye olokhe edingwa ngumdeni wakhe Amalunga ebandla leZANU-PF namuhla ebesendaweni ezijiyeneyo zelizwe lapho adabuka khona ukuyahlola ukuthi amagama awo akhona na kungwalo zebandla. Lokhu kwenziwe phansi kohlelo olusungulwe ngumkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa olweZANU-PF National Cell Day ngenjongo yokuqinisa ibandla phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. UMnangagwa yena ube lombuthano wabasekeli beZANU-PF lapho adabuka khona eKwekwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampalafube.
Kwezemaphandleni lamuhla izakhamizi eziningi eMathebeleland South zithi sezisidla kanye ngelanga ngoba izinto sezidula kakhulu. Kufika u-Albert Ncube.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kakhoza bulawa yindlala lonyaka, izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi umumo usumubi njalo zithi ngabe uhulumende uhle athatha amanyathelo kathesi ngoba umongoya selale ziko zithi intengo yempahla ebalisa impuphu ithukela isinkwa kanye lamafutha okuphekisa sokudula okumangalisayo osekudala ukuthi iningi lidle kanye kuphela ngosuku omunye wabakhalayo unkosikazi Matilda Dube wevokole insiza
akuthi ungadla njalo kwani kwakujayelekile futhi ekuseni emini ntambama sokudliwa kanye njengenje ndala ngoba ungakuphika ekuseni emini isithwala impuphu yakhona awusoze wayithola ngoba la yesitolo isibiza.
UMadube engeze wathi xa isimo singaqhubeka sinje kuzaphazamisa labafundi esikolo ngoba iningi lingelalutho esiphaleni.
Kuzima emakhaya lapha kuzima silamangamazi ngoba ungahamba imizi yonke uzafica imizi embalwa ekuthi iyaphela ekuseni emini ntambama. Kube ngcono nje njengoba usesengumqando kodwa ilanga lingatshisa siza kuzwa sesibizwe ezikolo sokuthi abantwana sebefendile.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Basil Ndlovu isakhamuzi esiteze kona North yena odwa uphila ngokuthengisa imbhida kodwa imali ayitholayo kayeneli ngoba evele egulelwa.
Phila ngokuthengisa imbhida kodwa nje umuntu ogulayo lele phansi. Amaphilisi akhwelile ezibhedlela ukuyegwanda kuyadura lokuthi adle umuntu lwana hayi kunzima kakhulu.
Umnumzana Lucky Moncube oyisakhamuzi seMatobo yena othi ngaphandle kokuthi bathole usizo lokudla bazabulawa indlala lonyaka.
Le stress ingenile indlala uma ngoyibalala ezikhuma kunje lonyaka kusho ukuthi vele sisenkingeni impela enkulu kakhulu hala mpela lonyaka ayikubika.
Izabelo ezibalise ezemandebeleni iMoneyCalend kanye leMaswingo kazivunanga kuhle okuzadinga ukuthi ziphathiswe ngokudla. Sikhuluma nje ilizwe libhekane lokusilela komumpu osekubangela ukuthi abe-Grain Millers Association of Zimbabwe bawuthenga kwele-Zambia laseMalawi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi abesifazane kakhulu badla lo klubhu ngomumo wendlala.
Omama nxa ungananzelela yibo abahlangana lobuzima akulakudla kulamali ukuthi bathenge ukudla yonke into iqansile nxa besezitolo kumele bakhiphe irandi.
Ngaphandle kokucela usizo lwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende uZulu emaphandleni sekhuthazwe ukuthi agxile kakhulu kwinhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze nqabele indlala ekhangelo lokuqhubeka isiba insakavukela ngenxa yezizathu ezigoqela ukuguquka komkhathi i-climate change. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert ngohlelo lwemaphandleni. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Primrose Dube ophila lombala omhlophe i-albinism njalo elondoloza umntwana olombala ofanayo labanye abantwana.
Sake saxoxa lo nkosazana Dube kunyanga ezedluleyo echasisa ngobandlululo adibana lalo ngenxa yombala omhlophe.
Sicubungula ukuthi uphila njani kulezi nsuku njengoba engasebenzi njalo engafinyeleli impahla okusetshenziswa ngumntwana olombala omhlophe.
Ayimpilo vele ezinzima akulo okumelekayo okungcono efikile ngoba into zami khona zikhwela every day. Akulo othi engathi uyakwazi ukuthina ukuthi uthinde ngathi thina esingayiyo emsebenzini. Kunzima sibili kakhulu kakhulukazi. I can't afford ukuthi ngithukele. I can't afford ukuthi ngimpika. Into esiqakathekile ekufunakalayo endlini.
Uyenelisa yini ukuthola usizo la kunhlanganiso leziyane eziphathisa abantu abaphila lombala omhlophe?
Nale kumba nomhedezele bake besinike nje ama-sunscreen. Ikho kuphelayo kuphela nothing else.
Okay, kunjeyana yini lo mntwana omkhangeleyo lombala omhlophe kasahlukuluzwa ngabanye esikolo sebamjayela konke uhamba kuhle?
Akangamjayelisisa ngiyake ngihambe ngoba yake kukhulume ama-complaints ukuthi kunje kunje ngifike ngihambe esikolo ngifike ngibonisane la kudenzalisa ukuthi ngihamba njani. So ayethi bazangijayela ngoba kula ngenye indlela.
Yebo, kodwa ungathi ubandlululo lokho ulubona luqhubeka la kuwe omdala.
Ya kakhulu.
Ye, kuyini okubonayo kulezi nsuku?
Vele akukathisi lutho. Lokho bake kukhangelela phansi senzani. njenga this time yathi ngikade ngichoza ngizele impilo yabe ngangile ntana oyengezwa kuhle ngambe nekhumbini ngahlala kuhle sibi nga ngahlala phaka yi 4 so ku second row kwaba labanye office ethi kangene ekhumbini wathi bengena wathi ah ngiyakela ukuthi ngiyisana khathana ngale zingabuyenzi ubona ukuthi vele umuntu sebone yena ngasafuna ukuhlala aze ngakhuluma ngaphumisela ngathi so okuhlekisayo khona phayike yini ungaze uyenyane kebeuzohlala uyenyanyane kule muntu ozigajeleyo yini khona sonke kakhulu kaseyikhuluma wathi ah asiboni ukuthi kade into ehlekisayo into eyenyanyayo khonapho yikuyini hhayi abantu bakhanya bekusola sibili yagcina sebethule kathizini
siyabona ukuthi intengo yempahla iyaqonga ezitolo anikuyini oyakukwenza ukuthi kube ngcono
mina vele ngingakimi sibili this time vele impilo vele kimi inzima kakhulu sibiyo ukuthi yakusela ukuthi ngiyenzeni ngicasile ngathi ngiye ngaphi ngoba khathesi izinto okuthengisa sibili angisathengisi sengizidlaleli umntanalo omfeke ubefunakala ubekufunakala amaglasi so ngagcina sengithathi i-capital yani engani layo ngisithi ngizabe ngilokhu ngisenza khona okumbidana zidana ngagcina ngisebenzisayo ngithengela amaglasi khathesi sengizidlaleli akulo okunye engikwenzayo
akula ndawo lapho ongathola khona usizo kabakho abangaqhuba udaba lwakho baluse phambili
awuna ngoba lakhe ngangiqembe khona kwi-council ngisho u-council waphomba ukuthi awubakhona waza njani abaza kumedisa so kuze kube lanamhla vele nami asazange ngabuyela khona ngale ngezokuhamba njani kahle ngazihlale kathi uthi ngizihlalele
ye kodwa kuyikuthi ukhona ongathola khona usizo abantu bengakudinga nga
mina ngitholakala khonaphana kho ngihlala khona othi nxa umuntu nga engidinga engangithola khonapha even efonini engiyinika ama-directions ukuthi ahamba njani
ifone number yakho kungubani
0774321821 kumbe
0716 871 841 0716 871 841 kumbe 0716 asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi lisiliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile siziphethe ngohlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga olilunga lebandla lemthwakazi Republic Party esixoxela ngokuthi ibandla lemthwakazi Republic Party yilo athi lingaphathisa isigaba seBhinga ukuthi sithuthuke nxa lingavotelwa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande.
Njengomuntu ohlala eBhinga uthini wena ngezombusazo ikakhulu nxa sikhangele ukubana isigaba seBhinga iNorth leSouth zihlala zilama MPs awebandla leCCC.
Lelo liqiniso iliqiniso elikhona into engifuna ukuthi ngiyifake egcekeni ngeyokuthi iMDC ivunjwa ngo-1999 the first electoral period yayo was in 2002 abantu beBhinga singabantu ababehlezi sisekuhluphekeni so thina we told ourselves ukuthi hayi sesilomesaya la ngoba vele thina singabantu ababevele bejayele ukuvotela izaphu kungakabi lo mbhuqazwe owafosa izaphu ukuthi ibe into a unit accord ka-1987 thina from 1980 to 1987 sasivotela izaphu so ukubuya kwe-MDC it was the better devil ngesikhathi sona leso so into engifuna ukuthi futhi ngiyifake ibe esegcekeni ngeyokuthi o-triple C o-MDC sebehlale kakhulu ku-struggle Njalo, kavala that political strategy, kavala that political muscle which is needed to deal with things which are prevailing my community. Sinanzele luku titina we emu vangali, avantu we not away. Ukuthi ivandla le ZANU PF, le vandla le MTC ubi triple C. Anga mavandla, eswavizu kuti ngama replica party. Nga sivona okwayenza kalayo, nisikati kusifa, uwa vumoke nisangira. So we are saying, all those who are still following, okwayenza kala, nyeloguze ku MTC kumbi ku triple C, they are wasting time. They are stomach politics. Tinintesi ya ziyongi yokuti, for a transformative agenda, for avantu the being ukuthi bechapu mfula. Sive kwazu kuti ukezi, esi ulu nisaya e wangila, se kali. Antu ya kwazi ukuthi bachinjibizwe ukuthi khaliva kumbe igaliva balichinja bafaka uara yaba ikariba konokiana ukuthi thina singabanikazi bakagate asiniku gate ugesu ya fly over to Mashonaland kusitshengisela ukuthi thina asibalwa njengabantu. So amabandla wonke lawa no triple C labo zampif kuyafana das ishona hegman
lona ibandla le Mthwakazi Republic Party lilo sekelo yini khona ngapho eBinga.
So iMRP libandla esilifakayo ibandla elile charisma elile manifesto ekhuluma ngenkululeko lokuthi abantu bephuche ka one kungabi la temporary measure. So tina city hayi labana abeloko yengabantu besithi kule triple C kule zane like especially triple C is a wastage of time. Sina ma councillors 25 over 25 for triple C. Sina ma MPs angu 2 lo senate but abala charisma to stop izinto zonke ezibi eziyenzwa yiZANU PF esigabeni se. Ngiyakutshela so indlovu ziphelile iqedwa ngama national parks bethengisa impondo ezambi but sila ma councillors abale veto power eyokuba le ma resolutions sila ma MPs but kabakhulumi ngakho khonoko. I-tribalism is wreaking havoc. Ungahamba ezese Kariba, ungahamba ewange elobuzini e-power station kumbe e-Collier uzathola ukuthi abantu bakithi abaqhathwa. I-management is very harari, i-management is very goromons. Abantu bakithi bazasebenza ngani? But ibandla ele MGC livotelwe for since time immemorial. But akula change. Avala that manifesto ekhuluma ngeyokuguqula impilo zabantu bakithi. I-manifesto abalayo ngeyokulandelela injongo yabantu besishonini in order for them to fulfill their grand plan of 1979 to let those who were meant to be suffering to die suffering. So yindaba ekhona baba Christian, yindaba ekhona.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo.
Sibonge ijahelitala uChris ngohlelo liphuma lendaba. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change othunjwe kumaviki amabili edluleyo uNkosazana Mo Blessing Ali utholakale efile isidumbu sakhe sijikelwe emthonjeni eChitungwisa. Aba masonto ababotshwe izolo ngesikhathi bekhulekela ilizwe bamiswe emthethwandaba namuhla. Ezinye izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi sezisidla kanye kuphela ngelanga ngoba zikhulelwa intengo yezinto esiphezulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.